So we zika descenda ba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 24 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esikhathi esiphumelayo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokudilika komnotho.
Asisela ama-province ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama-2%.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni obukhulu ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezimbili 1940 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika njalo ukuthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,370 kuthi abahlatshwe esibili baphose babe linani elifanayo 10,148. Abaphethwe ngumkhuhlane lo sikhuluma nje sebephezu kwezinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,180. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abantu abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngoba behlulekile ukuthenga ezifela emlonyeni ngenxa yokudilika komnotho lokudula kwezinto. Ithi njalo kwenze umumo waba mubi ngamandla ngomkhuhlane we-coronavirus wona obangele ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe imisebenzi ngoba amankampani evaliwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso emhlubulweni ongentshonalanga kwelizwe umnumzana Ambrose Sivindi.
Izisebenzi bezishidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandlazo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungatshe ezitshiyene emsebenzini. Kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo. Ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele mvuthu usebenzele nakukhanye lutho. Kodwa singakutsho ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonise ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi abantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe endawonye singadoniselani. Kungabi lalokho ana ukuthi umnye udonise siyala umdwe ngoba ungenza njalo. Isitha kula besikholisa khona isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi phakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadoniselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana. So kuzisebenzi kithi asibambanene.
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
ube umnyaka obuhlungu kakhulu. Uhlupho lukhulu njengoba sinanzele ubana lempahla ezitolwa zithengeki, izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi pho ngumelise ukuthi nje amakhala abengaphezu kwamanzi esithina i-poverty data line. Izisebenzi ezinebe zingafiki kuleyo mali. Kusitsho ukuthi vengxa ungasafikanga udonsa nzima. Intengo zezimpahla ezitolo lama services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga. Isizathu sakhona sisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithina i-multi-currency. Kule bond yeZimbabwe kuyasebenza iround yeSouth Africa kule US dollar esilayo amadola eAmerica la asebenzayo. So uzananzela ukuthi ngavele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa izinto zihambe kuhle. And ungananzela ukuthi ngokunjalo abantu bonke abezitolo bananzela sokunjalo bahle bathi bamba mlimo. Abakwenzile ukuthi kathi sivele ukubona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar. Nxa uthenga nge-bond sebe-rate. Futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenza yonkambo omnyama isi-black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima. Ihole ezilholayo liyabe lingasela amandla, lingasela ncedo. So ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo. Ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima. Njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 fanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi we-COVID-19. Ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesechuma abantu ukuthi bangabe baningi.
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi, kuyini elifisa kwenziwe?
Impendulo iyodwa, njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhulumelane ngazi iminyaka amingaki kumuntu efana naye. Ukuthi uhulumende lokho kwemali ezinenge ezisebenza amabond, ama-US dollar, amaranda kume, ukuthi ayi-multi-currency. Sithi uhulumende kathesi kaswali pride yakhe, ahle asebenzise inothi eyodwa, abantu nje basebenzise i-US dollar. Ngawuthi i-US dollar isebenzi kumbe kube irandi engenayo, kube yodwa imali esebenzayo. Kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali, naso siyethenga singasahlulwa i-rating. Ngoba kathesi sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithwele kanzima. Abantu abaningi abanazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abantu izisebenzi zihole imali encane. So that the basala baninga bezindlu lokwesithi ngabantu abamamaloja ngazo kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali ngase bebhadala ama rand babhadala ngemali yemzini ubhadala ama rand kumbe ubhadala nge US dollar kodwa no holy bond khona uhle ukuthi uhlithi imali yanihliphele singakhuluma ngokudla singakhuluma ngabantwana bayizikolo konke lo singakhuluma ngakho singakhuluma ngokuthenga imithi abantu ngabe gula asikhulumi ngakho konke lokho so ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende asebenze i US dollar abantu ba leyona yimpendulo enye ukuthi impendulo lati sisebenza ke sibambanene ke seke luba sivalwa mihlo sithenjiswa izinto ezingasebenziyo ake sizimelene silamalunga lacacileyo abhaliweyo ku Labor Act abhaliweyo kumsekelo sombuso iConstitution uSection 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenzi ngasixoxisana lazo ezinye izidonsa zisiyala ezinye izidonsa zisiyala ake sele nje izisebenza ukusetshenziswa sibambaneni uhlupho lwethu sizilungise njengesebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izo
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo abathengisa ezitaladeni bathi kabasatholi inzuzo ngenxa yokusilela kwemali elizweni lokubhidlika komnotho. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukujabulisa imindeni yabo ngokuyithengela zonke indingeko zekhisimusi ezifana lokudla lempahla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uNkosazana Debra Mukasa.
Sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukanti utshani ukuthi silithole. Kathesi bayintroduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader. Ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasilamali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali. Izibonakala emkambweni yensitha. So sengazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo. Bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabo sibhateleni. Emabhanga kakulamali. Kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngenyanga le yaphandle imali i-US dollar, i-rand, i-pula. lula likhona kodwa linzima ukuthi silithole njalo le exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina sithengisayo ufanele ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahuda njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama civic 7 abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku Echo Cash imali yami ku swipe so nxa ku Echo Cash nxa sengithatha mini Echo Cash iliana kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintsha njalo uhulumende utshintsha ekunike i 50 US dollars ungatshintsha ungathatha i swipe kumbene le Echo Cash so kayitholakali imali lokhu iboda isekileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhono wethu yibo abaphethe inoto yethu asisela ama profits ngoba imali iphelela emoyeni bona la ama 2% ungashwayipha uthola ukhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyicalculate ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho
ezenjini lapho ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise sikhangela ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi sikhala ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo
abanye thina njengathi sizisebenzayo sesinenkalakatha yezikoleti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simite esiyabe sifuna ukukwenza ngapha iveni lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla labo basichaje inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sezidinda ndawonye ukuthi nje yinto esijayele esiphila ngayo ukuthi sithengise kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani asiphumeleli siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibile imkambo emningi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini qala besilama $2 esanyamalala ama $5 esanyamalala siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali inyamalala isiyanga sokutshenza ukuthi vele le mkamboni yethu i-$5 ukuthi akusela into ye-5 bond akusela into even ye-2 bond ukuthi into njengokuthi sesiqalisa even le-frozen isiqalisa ku-10 bond which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector
uNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Intathelizindaba elodumo eyake yasebenzela amaphephandaba abalisa ele-Financial Gazette kanye leZimbabwe Independent ingumhleli u-Aiden Witherall kasekho. Ukutshona kwakhe kudanise abanengi abasebenza laye. Akukazakali ukuthi uzabe kwanini lokuthi ngaphi. Sixoxele umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube ongomunye wabasebenza lomufi.
Sikusizi kakhulu ngoba undoda lo ngisebenze laye emaphepheni amabili i-Financial Gazette leZimbabwe Independent ube ngumqeqeqi omkhulu ngoba bekwazi ukuthi akulungisise isilungu njengomuntu obevela eyunivesithi oZimbabwe lapha ade ngulekthara o-history ubekwazi akwenzayo mina njengo-national coordinator weZimbabwe National Editors Forum yibo abaqalisa iZimbabwe National Editors Forum ukuthi ama-editors abakhulu bephephandaba abakhulu bentathelizindaba abakhulu bemsakazo ukuthi bahlangane bezo mhlangano wabo ukuthi bakhuluma izinto zabo ezicakathile ikakhulu ukuthi khona intathelizindaba ziyele ukukhululeka ukwenza umsebenzi wabo obathi ngesilungu i-freedom of expression freedom of assembly yibo la amadoda akuqhubeka ngomsebenzi wabo kungayisiwo lapho engikhona bengingasoze ngibe khona ngoba i-editors forum iqaliseyulwa amadoda mina ngithe sengifika nje ngisongasathokisisi but ngazohlangana laye ngambuza edenitra ukuthi batitibikayi kodwa hhayi ndoda asizameni gcinanini umhlangano wethu lo siyazama ukuthi siwugcine siqhubekelayo phambili sibuhlungu ukuthi sesishile kodwa ugijimile indima yakhe
Ungathi wadlala indima ebanzi okunganani kundaba zokuthapha izindaba lokuloba lokuthi ililahlekelwe okunganani njengentatheli izindaba.
Indima yakhe uyihambile. Ungamtshela ukuthi khona khona intatheli izindaba iziqakathekileyo kathi izidlule ezandleni zakhe. Abantu abanjengani, abantu abanjengadumisane Muleya, ofisheni kayiya, obhanapha Thudlane, avilele ukuthemba kumi. Bantu engeke ngikhuluma ngabo badlule ezandleni za undoda lo. Ujoramu yakhe, onebanje Mathanyeli, ngoba undoda lo ngofundise abantu abaningi ukuthi bengene ijournalism besuka e-University of Zimbabwe, bebuya e-Zimbabwe Independent Financial Gazette, abantu abanjengakhe. So hayi. Nethemba lokuthi khona khona laba abaseleyo abafundisileyo abanjengomleya abayentengi bakhulumi bacambe ababizo ukuthi waqhubeka umsebenzi awenzileyo laye nguye omuntu obekhona ukuthi afundise intatha ezindaba ezibuyayo ukuthi eZimbabwe kuyafunakala into ezithiwa white shipping media reform. Yiwe abantu abaxhasa ukuphuma ngezinto self-regulation ezinye ezivele i-voluntary media council of Zimbabwe. Yiwe abantu abaxhasa ukuphuma ne-community radio ngokubonakathisa ukukhulunywa ukuthi wasesifika ebanye abantu ama-license e-communication. So undoda lo senze laye lo wabengumlungu senze laye kuhle.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abantu abanengi bazahlela ikhisimusi ebunzimeni obukhulu obubangelwa yikudula kwezinto lokutshabalala komnotho. Ikroniko ithi kusukela ngolwesibili sokubotshwe abantu abedlula ikhulu abafunyanwe besidla amabele emashabhini lakwezinye indawo zokunathela sokwedlule isikhathi esabekwa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 i-curfew. I-ZBC yona ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lomongameli weleBotswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi eVictoria Falls izolo bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hi 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 salubonani ku studio 7. Ngithanda ukubonga ukusipha izindaba ezinhle lezimbe ezenzakala eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukuzwa konke okuhle lokubo okwenzakalayo. Bese sithi kulabo abantu bona bayakhala ukuthi incwadi zabo kazivalwa. Hayi sibanengi abantu abathumeza izincwadi lapha lama audio akhulunywayo. Angeke kukhulunywe konke in 30 minutes esiphiwa yi studio 7. I 30 minutes yangikhona la inga eli incwadi lezi lokhu ezisabalwa ziningi kakhulu. Izabalo yakho lawo nothena kayivala incwadi izabalwa sibili ngelinye ilanga izabalwa. Siyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu, amen.
Zanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo.
Kula muntu ongayiboni into eyenzakala emathebelelini. Endaweni yakithi abantu bayaziyakhela kwasani, abantu bayazenzela badonate izimali beziyakhele izikolo, bayakha amakliniki, bayakha imigodi, everything abantu bayazenzela. Izikolo lezi ezakade zathiwa until ma selokhu manje imiduli iwela abantu abethu azirenovethwa. Kutshontshwa imali nje kuphela ukuthi imali yakhona isiwa kuphi, bayenzani ngayo, kula muntu uyaziyo. Abantu bakithi abakhe bezama ukuphuma belime beke beyekele ukukhontrolwa yisisu njengalento eyenzakalayo le kuthiwa baze beloka berojwa umumbu obolileyo kuthiwa hey ZANU-PF ipholisa abantu. Abantu abakhe belime amabele belime bedle amandla abo nothi kuloko bephiwa into abangazaziyo ukuthi zibuya kuphi. Ilizwe liyaphela kula muntu ongaboli emathebeleni, yonke indawo kubolile kula nto eright lapha sibisamgwaqo lapho abahamba khona abantu. Even usuka ePlumtree usiya kobulawayo, even usuka kobulawayo usiya ePlumtree kuyefana. kumgwaqo noma ngodi godi wodwa waye abantu bakhethe bengakubona lobu gibeli ibhasi kuyabo fana ukuthi vele uhamba lapho kulinywe khona endle ukuthi ngamagodi yonke indawo even lezi zinto abazenzela zona waye bengazibuza ukuthi ikathi igovernment yoni kuphi waye bengazibuza lo mbuzo hlanga ukuthi bebe donate beze everything abantu bakhethe bake bezama ukulima impela kakhulu beke betshintsha abantu bakhethe bebona isimo ukuthi isimo sinjani abanye ngama road ngama bicycle ukanti ungadli ibhasikili impilo yakho yonke 5 years ungadli ibhasikili
salibonani salibonani mthokazi omuhle hayi siyabonga imvula siyabonga ugcino ninjani kodwa kumagumbi amane omhlaba singalilibali emalaba kohole empoweni sibhode pupu siphume pupu laphana kulabadala abazi kakhulu badala badala laphana madlula mbijana esikolo zechebecheke ipupu liyana kodwa kuwochebecheke laphana singene siyephuma ewange singene eBotswana yekwakhona umlayo eBotswana sibone igoli idoza hayi siyabonga khona pedala kwengikhona amadoda anjengabothandazane ochuma nangana lapha malimam malume vuka thanda umsakazi nokwazi ukuthi ngikubulise namhlanje ngikhona pedaluka ngiyabonga ukuhlanganela nani oveni ngwenya edaluka
sanibonani sanibonani ekuseni endingelelayo ngifiselani le komadlambuzi ngizothi qaphuqapha ezindabeni elisilethela zona ukuze nani nikwazi ukuthi nibe nomdlandla ukuthi siyamamela istudio zezeli ngoba sisuka sikhuluma sihlaziya ngaloko lesuke likhulume ngakho endithanda ukudlulisa nanku ukuthi ngimamele u-Ezra laphana ekhuluma nogogo nomlandeli we-ZANU PF gogo ukhala ukuthi encitshwa ukudla kulusizi kakhulu and kuyisiqalekiso ezweni lasezimbabwe ukuthi yethola kusiba nabantu abadala abancitshwa ukudla ethini sazi ukuthi ukudla kuncitshwana kodwa yethola iqembu line-system yokuncitsha abantu ukudla singabali nje yena umuntu omdala eyi-one sibala nje abantu bonke jikelele umuntu oyiphethe indlala ongatholi lutho just into ngoba kalandela iqembu lakho sencitshwa ukudla ubuthi ubheka ukuthi ukudla loku kuprinte kwabhalwa ZANU PF product kumbenjani sathola ubhale o-United Nations kobo-USA kungamadona asuka ngaphandle elizwe liyathola isibusiso kanjani ungabheka uma kuthiwa kona kucela izulu kwakuthinyela abantu abadala kube yibona abahamba baye ekhona laphana bayekhuluma nezinyanya kumbe nonkulunkulu ukuthi kufela izulu ngoba izulu labe lingahlani but namhlanje silabo abantu abadala ngithi ukudla sithi izibusiso sezithola njani ilizwe liyathola kanjani
ngiwingenele ku studio 7 kubasakazi labalaleli kwaka studio 7 okhulumayo ngozinja ziyamkhonkotha ngithanda ukuphikisana lombono kaVumani Ndlovu lo awukhulumayo othi abantu ababuya ngaphandle kufanele babheke ukuthi badlulile be-checkwa be-test ukuthi bale-quarantine noma lutho kufanele kutshele labo sevuku labo bani bani ukuthi babhekwe labo bantu uVumani Ndlovu lo ucabanga ukuthi uyini yena eZimbabwe okhuluma lolo daba olufana njengalona yesitede ukuthi akhulume le-government yakhe ezanu PF ukuthi kufanele iyandise abazempilo le nto oyikhulumayo kuwumbudane nje okukhulumayo kuphambene
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Reuters ithi kulabasolwa abalichumi lanhlanu kwele Uganda abetheswe amacala okuphatheka kuzehlakalo zobudlova iterrorism kulandela ukudubuka kwamabhomba abulale abantu abayisithupha kunyanga ezimbili ezedluleyo. I-Associated Press ithi omhlophe owayelipolisa kwele Melika unkosazana Kim Potter ufunyanwe ngomthethwandaba izolo elecala lokubulala owesilisa onsuntu umnumzana Donte Wright. Singene kudaba lweMelika. Owayengumongameli umnumzana Donald Trump usecele inkantolo yeSupreme Court ukuthi ivimbe ukuvezwa kwamaphepha alemininingwana ephathelane lokuhlaselwa kwephalamende yeMelika ngabasekeli bakhe mhlaka 6 ngosibandlela. UTrump ufikise isicelo lesi kulumthethwandaba izolo ephikisa isinqumo senkantolo ephansi iAppeals Court esokuthi uhulumende kumele afumbulule lawa maphepha awaphe ikomiti yedale lephalamende ephenya loludlakela. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso. Umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abaningi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amela amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokhu sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla eCongress ewaphiwe iConstitution ukuba ibe lalokho ngesingiso kuthiwa i-oversight powers over i-executive yeMelika. Ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iParliament yeMelika ikwazi ukubheka lokho kwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsha ukuthi upresident usenziwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via iCongress. iCongress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kucakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njani ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Ungafiswa khona lokho ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye upresident kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke kangiboni ukuthi iSupreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthiwa ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi ibheke ukuthi umonakalo lo wavela ngathi ubangwa yini ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sihlakalo sikamhla ka 6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo eofisini ngevoti ka 2024 ukuze angene ngo 2025 mhla ka 20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho okumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iParliament yeMelika engavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sihlakalo lalokho kunye kwa ndela emuva ukuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweconstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi ulalokho akwenzayo okungalunganga.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusaswe sixoxela ekobulawayo. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abangamatshumi phose amathathu 27 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi abanengi bazadlala ikhisimusi besidla ingqoqo zomlomo kusasa ngenxa yokudula kwezinto lokuthabalala komnotho. Abaphila ngokuthengisa labo bathi bazadlala ikhisimusi besebunzimeni ngoba kungasela nzuzo abayitholayo. Wayengumhleli weZimbabwe Independent njalo eyintatheli izindaba elodumo u-Eden Witherell kasekho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo ngilifisela ikhisimusi elihle.